VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kuNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyeswabisa kuyethu sakulo kujapa kakhulu.
Amalunga ekomiti yedalela ephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association labogatsha olugcina iziphala zelizwe.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu ungasikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi nabantu abasasebatsha, ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ekomiti yedalela ephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogatsha olugcina iziphala zelizwe oleGrain Marketing Board. Umgcinisihlalo weGrain Millers Association uMnumzana Tafatso Masarara utshele ikomiti ukuthi inhlanganiso yakhe yapha iGMB imali efika i-9 million dollars ngo-2006 ngemva kokucelwa nguhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa esangumsekeli kamongameli welizwe ngaleso isikhathi. UMnumzana Msarara yena obanjwe ngamandla lidale ukuthi aze kupha ubufakazi phambi kwalikomithi uthe imali le yayiqondane lokuvuselela iziphala ze-GMB. Kodwa kumangalisa amalunga ephalamende ukuthi isiphathamandla se-GMB uMnumzana Clemens Kutha ukulandule lokhu esithi akulamali abake bayiphiwa inhlanganiso kaMsarara. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube layo ubikwa esithi akulalutho alwaziyo ngalimali. Untungameli Nkomo weStudio 7 Nxume umeli weMakhokhoba idalela ephalamende njalo elilunga lekomiti ephatha lolu daba uMnumzana James Sithole wachasisa okuningi.
Ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyeswabisa kuyethu sakulo kujapa kakhulu. Kodwa ke sizananzelela ukuthi uChairperson uMsarara weDimas uze wabuya namhlanje ePhalamende kukomiti le-Agriculture ngemva kokuba isibhalelwe amasamoni. Umuntu ubhalelwa amasamoni yiPhalamende nxa sokutshengise ukuthi umuntu akafuni ukusebenzelana kumbe ukuthi aziveze nxa inxuswa ukuthi akabuye ezokuma phambili kwekomiti. So ke bekucubungula njengoba uthilo indaba ezimbili kakhulu emalini leyo na iGrain Millers Association of Zimbabwe abathi bona bayinika isquarity eGrain Marketing Board. Kodwa iGrain Marketing Board njengoba uthilo iyakulandula lokho ithi yona vele ngayela budlelwano leGMAS kumbe iGrain Millers Association of Zimbabwe. Bathi bona abeGMAS bathi bona babanika ke isquarity, bathe bebanike isquarity, isquarity sakhona sasokuvunyelwana ukuthi khona sizabe sibhadalwa ngomumbu abazawunikwa ngemva sokutholakaleke isivuno esizaba siphansi wohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa-ke iGrain Marketing Board njengoba ngithile iyakulandela lokho ithi bona yebo-ke balungisisa bavuselela iziphala zabo kodwa hathi ngemali eyayivela ku-GMAS kodwa ngemali ababeyinikwe yi-Ministry of Finance.
Iselizakwenzani pho njengekomiti yedalela ephalamende?
Right, okwakuqala kuqakathekile ukuthi singagijimi kakhulu ukuthi sithi thina kuyini esizakwenza ngoba kusobala ukuthi lo umsebenzi ukucubungula awukapheli ngoba ke sinanzelele ukuthi kunamaphepha amaningi esikuthi khona ngama-records akade elethwe namhlanje emhlanganweni ayacelwa kudala kodwa avezwe kuphela amanye emhlanganweni amanye akhona kodwa amanye akhona ayabekhulunywa kodwa engekho njalo bathembisile ukuthi khona azabuya so kuqakathekile ke ukuthi sitho ukuthi kuyini okuzayenzakala ngemva kokuba sesithole ubufakazi bonke nabo benikwe ke ithuba so okwakathesi ke kuqakathekile ukuthi kanginike ngaso ukuthi kuyini okuzayenzakala kodwa engingakutho kuphela ukuthi thina ikomiti yethu izimisele ukuthi ifeze umsebenzi wayo okucubungula ukukhangela nokuhlolisisa ukuthi ingatsha zonke zikahulumende zisebenza ngendlela yini efaneleyo
kahle kahle elikuphenyayo lapha yini kuyini kahle kahle ukuqala indaba
hayi esikukhangelayo ke kakhulu yikusetshenziswa kahle yikusebenzisa ngendlela eqondileyo imali ekahulumende yikho esikukhangelisayo ke kakhulu ngoba ungakukhangela bathi bona kulesinye isigaba futhi abathi bona banikwa ke imali yi-Reserve Bank of Zimbabwe ibhanga likahulumende ukuthi beyethenga futhi lokhu esithi khona i-WID so kuyabe kuqakathekile ukuthi ngakuyimali kahulumende imali ephuma esikhwameni sikahulumende kumbe imali esetshenziswe ukuqhuba inhlolo zikahulumende kuqakathekile kungumsebenzi wephalamende ukuthi sikhangele ukuthi imali leyo kumbe imisebenzi yona leyo ethize iqhutshwe ngendlela yini iqhutshwe ngokusemthethweni yini
lo ngumnumzana James Sithole ilunga lekomiti edalele ephalamende ebona ngezokulima njalo emela imakhokhoba edalele ephalamende ngamele Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls ukhuthazwe amazwe e-Africa ukuthi asebenze ndawonye athuthukise lelizwekazi. Umongameli Mnangagwa ukhulume njalo ngohlelo lukahulumende wakhe olwe-Vision 2030 esithi luzalandela izinqumo zalomhlangano eziqondane lentuthuko. Umsekeli kasibalukhulu we-United Nations unkosazana Amina Mohammed yena uchayele ihlombe e-Africa esithi yiyo elomnotho okhula masinya okwedlula indawo zonke emhlabeni jikelele. Kodwa uthe kuningi okusamele kwenziwe kundaba zokuthuthukisa impilo kaZulu. UMike Hove we-Studio 7 uxoxe lolela amalungelo abatsha umlungisi Dube nalolu daba.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu nxa sikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi ngabantu abasasebatsha ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu ukubana ama-policy makers ekwanise ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele inhlelo lendingeko zabantu abatsha.
Sizwe unkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Africa. Ukubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukufelakala kwamathuba emisebenzi kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko esibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kusiya ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane namagugu zana lawo kodwa esikukhangeleleyo okwakathethi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongusakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma emhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandele imihlangano enje njalo avume izinqumo lezi kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engathi ayenze ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho.
Lokho okuthiwa ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe uhlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo ngoba luba khonokho kuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba ayisizo zinto esizishotayo.
Lo ngumnumzana Lungisi Dube olwela amalungelo abatsha obekhuluma icingweni lo Mike Hove we Studio 7. Ibandla le-MDC lithi imbiko ethulwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi kule mali efika i-7 billion efihlwe phetsheya iziphathamandla zikahulumende kanye labake baba kuhulumende iveza ukuthi izikhohlakalo eziningi zikuhulumende. Umgcinisihlalo wekhomishini le unkosikazi Lois Mathanda Moyo utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi imali le ifihlwe emazweni afana lele-Melika, iBrithani, iSwitzerland, iSingapore, iHong Kong, iMalaysia, iMauritius, leSpain. Uveze njalo ukuthi ikhomishini yakhe iphakathi kwemizamo yokuthi ithathe le mali iyilethe eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi izakwenelisa na. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi sengifuna ukuyaqeda i-master's degree yena ehluleke ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa ambona ukuthi useselomuntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali indaba begijima besiyakhathana bengaqali ngemali zekomandi agriculture ezikhanyayo ezisobala ezikhonapha eZimbabwe okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngabozibani abanye ngabantu abahlala naye yena uLois Mathanda Moyo wakhona indaba efuna ukuqala ezitshela ngendaba ngezemali ezisemalaysia khona lekhathana engaqali ngezinye ezikhonapha lokubotshwa kwabantu bakhona. So ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu seZimbabwe zama ukudivert iattention yethu nikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo kanti bona vele akula lutho abalwenza.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity didings at home Nkomo, akhona amasela awagcwele lapha eZimbabwe kuzana uPF. Ngiyakutshela ukuthi khonapha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo okungakhanyiyo okuphoyi kukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuyikuzama ukuthi bezivala amehlo. Ko ngokubona kwami mina hayi ngibona ngani akula lutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicabanga ukuthi kathesi sebetshintshile. Batshintshe nini? Odita general ohlale ekhuluma ngabo ukuthi hayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yenelisile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali. Ubona kusiba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo ukuthi khona sithi khona kungenzakala because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana so far sebeke bababopha. Amazwe wonke lawa aphandle ale mthetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye bazo-investa amalungelo alowo muntu bayawahlonipha abafani lapho esithi khona umuntu noma e-investile lapho ekumthathela into zakhe.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcinisihlalo we-MDC yenyakatho emandebeleni. Sixoxa njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Yatshengisa ukuthi i-corruption ibiyo esholekisa inhlelo zonke zikahulumende. Uhulumende obekhona kwaMgabe kuyatshengisa sobala ukuthi abantu bebentshontsha
bebetonda amasela ebethatha imali kahulumende uhulumende bese likhulekiswa njalo lokhu kube kubangelwa ukuyekethisa kukahulumende nalo wayekhona ngaleso sikhathi wayekhokelwa umngabe ubusela lobu bonke benza kale ngesikhathi senesana lanqaba ukuqhubeka nje kwezinye indawo ngaleso busela kodwa ubusela bonke bona obuningi obutshengisa ama 7 billion labalwayo ukuthi zakhe yalandelela iyatshengisa ukuthi kube kuvele kuvulawa ilizwe imali zabantu bezintshontshwa amasela bezenzela santando
kodwa uhulumende kamnankagwa baba gawule akekho msulwa ngoba iyatsho izakhi ithi iziphathamandla zikahulumende ezikhona manje lazo ziphakathi ngezinye zabantu abafihle imali phandle
ye izakhi isenza umsebenzi wayo omuhle kangaka okuveza imali ezifihliweyo ezokusela lakathesi amanye amasela akhona khona phakathi kwabo kwabona ababakhona kuhulumende akhona sila amasela kodwa ubusela lowo buningi kwenzakale izolo okwakathesi sokuyikulindlela zokuqeda bonobo busela lokuthi kuvezwe lanawo masela njalo bamele bavezwe bonaba bantu abanikazezi mali njalo umthetho ube umthetho bajeziswe ngendlela efaneleyo
Umgcinisihlalo we-commission le uJustice Mathanda useke waveza ukungathokozi kwakhe ngoba uthi lanxa izakhi ingaze yenze umsebenzi wayo bebotshwe abantu bayaphuma emthethwandaba umuntu engafunyanwanga elecala
amakhosi eZimbabwe khonapho lapho kumele bangenele bakhangele kule kungcolo okugcweleka kule makhosi la ngoba kule corruption yibo abantu abadala ukuthi izakhi yehluleke ukusebenza izakhi sila mazinyoka bese iyaluma kumele amakhosi la ancedise ekulumeni
lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF sixoxelaye ekubulawayo
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanqiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm kufacebook ekhasini lethu elevoa ndebele namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo eVictoria Falls umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi eAfrika. Likubona njani lokho kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +12024650318 asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Owake waba ngumongameli weEgypt umnumzana Hosni Mubarak Gasekho. UMubarak ubhubhe namuhla esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lanye i-91. Ugenqelwe embusweni eminyakeni embalwa edluleyo kwathi ngomnyaka ka-2012 wamiswa enkantolo isetheswa amacala okubulala. Wagwetshwa ngemva kokufunyanwa elawo lawo macala kodwa isigwebo sakhe sasuka sesulwa lidalela phezulu. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube yena othi umuyi wayenguntando kayiphikiswa.
Ube ngumuntu olochuku kakhulu sizakhumbula ukuthi ube lisotha wakhula wacansa wazi wagcina enguyophethe i-Air Force yase-Egypt kuthe ngokufa kukapresident wayekhona ngesikhathi yena esengu-vice president ngo-1981 wasengena-ke waba ngupresident we-Egypt uyibuse ngochuku olumangalisayo ebulala laba abaphikisayo etelestokisini abaphikisayo engelamehluko nakancane lalokho esakubona kusenziwa kumkazi lokufa kwakhe use ephakathi kosizi ngokuba phela ngaphandle kombuso ubengakwazi ukuphila ubesephile ngokudla kahle ngokuhlala kahle kodwa use esengumuntu othonisiswayo othwaliswe nzima ngumthetho lo ayekade uchitha
UMubarak waphuma embusweni esehudulwa njengomgabe. Kukhona yini okungafundwa ngabanye ababusi nxa bekhangela imbali yakhe?
Kakhulu kunengi abangakufunda abantu. Ungakhangela ukubusa kwama-leaders abaholi inkokheli ze-Africa eziningi, ungafunga ngempela ucabanga ukuthi bonke bakuZANU-PF kanti basemaqenjini abahlukahlukeneyo. Ungafunga ukuthi bonke bangabaseZimbabwe kanti abanye ngabase-Uganda, abanye ngabe-Nigeria, abanye ngabe-Egypt, abanye ngabangaphi ngaphi. Ukubusa kwabo kunye ngokothuku, ngokokuhluka meza ngokuphatha ngababantu, ngokungahloniphi isisekelo sombuso, ngokokuphendula isikhwama sikahulumende sibe isikhwama sangekhaya, kubuswe kabi. Ngakho-ke kumele bonke bafunde bakwazi ukuthi ungahlala ngenkani ubuswe kababantu, indlela yakho yokuphuma inye, uzagcina uphumile kuphela, noma uthanda noma ungathandi. Ubususifa kabuhlungu, kodwa ungabusa kahle abantu uyaphuma njengaboMandela, njengaboThabo Mbeki baphumile bazihlalele. Ukhangele Tanzania bayaphuma okhikwete bazihlalele, ngakho sesitokisini. Kodwa bonke abamalela embusweni bephetheka babantu baphuma kabuhlungu. Isifundo esikhulu ebantwini ababusa eZimbabwe namhlanje ukuthi noma ungazama ukwalela njani uzakugcina uphumile, ubuse uphuma usiye esitokisini lapho ofanele khona.
Kodwa singathi ukukhitshwa kwakhe embusweni kwaletha inguquko yini, ngoba siyazi lalamhlanje abantu base-Egypt bayakhala ngokuncindezelwa nguhulumende.
Akuyilethanga ngisho lakancane, kuyisifundo futhi esikhulu kithi ukuthi ukusola lowo phakathi kakusho ukuthi abangenayo bangenza kahle kwedlula yena. Kumele siluse laba abafuna ukungena, sikhipha laba esifuna ukubakhipha, kodwa laba esifuna ukuthi bangene sibakhangele ukuthi impawu zabo zifanele yini, ziyahambisana lombuso womthetho ohlonipha amalungelo abantu, ngokuba ungacina kungene noma ngubani. Kodwa siyakwazi njalo e-Egypt ukuthi abantu bakevotele uMorsi, wangena wabuye wakhishwa futhi libutho elaye nalo busa namhlanje u-Al-Sisi, okuyinto elethe uchuko olukhulu ngokuba ubusa njengayo iMubarak-ke kakusukananga lakancane, ubusa njengayo ngamazwi ngokupheleleyo. Okungakho laye ngibona indlela yakhe izabanye izafana njekamaMubarak-ke angaphumile onyaka, kodwa mhlazane ephuma uzaphuma laye esiye esitokisini esiya kufa ekhala.
Lo umnumzana efidlela Ncube, ingcweti ecubungula ezombusazo obexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ngesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ugqibe uhambo lwakhe kwele India namuhla. Utshele intatheli zindaba ukuthi ele Melika lizaqhubeka lisebenza lamanye amazwe omhlaba emzameni yokulwisana legcikwane le-coronavirus, lona iselibulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, Human Rights Watch, isikhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathele ele Iran amanyathelo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu abasola uhulumende walelo lizwe ngabezomvikela. Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempuphu ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi, uthi kusobala ukuthi impuphu ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ngivele ngisephumula South, indawo sakomakoni, lami-ke ngizihlalele khonapho. Yabuya silile impuphu, abantu ukuthi bayithole kuba nzima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash, i-eco-cash kabayifuni, i-swipe kabayifuni empuphini. Kube sokuthi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo-eco-cash bahle bayiwode yonke. And into ebuhlungu enginanzeleleyo, labo abakuyabuyabuya ngekhombi ecela abantwana bona labo ababephandle abanika imali i-cash ukuthi bayemthengela, athenge almost 40 bags, khangele wonke umuntu ekhangele. Umntwana babaphindise azazule azazithole 100 bags enguye yedwa, kodwa bona babezithenge nge-70 bond. Basuke lapho bona bayeswayipha kubikho case bayinika impuphu.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempuphu ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindende nemindende yamaroli abuyile eletha obumbu emile laphana eNational Foods kuCamy Road. So uhulumende umzamo wake ukuthi abesimumvuntu bekhona siyabona ukhona. Kodwa sisuka sine le nkinga yezikliye zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali at the expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze besithi hhayi ungakathengi impuphu kanti uthenge lokhu nalokwana uze besithi i-swab machine yethu ifile ayisebenzi. Abanye ngabathi hhayi kasila machine code number. So into esingayenza kodwa ukuthi siyathatha i-cash kuphela. Bese siba nabanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5,000. 5,000 njalo ama-10 kg angu-5,000. Uzabona ukuthi wena nxa ungangena laphana unanzelele esitolo kuyathengisa mhlawumbe ngithi 1,000. I-4,000 bengezana uzabona sowubuya amanye amaroli emuva ngale siqala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela. Uyabona empuphu sekugcwele zilayinisiwe ekarini abantu sebethengisa khonaphana abanye babesithi $70 cash abanye bathi kona ne-swipe 120.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo Mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sibili uhulumende bezamile impuphu ukuthi ifike kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le ibhizinisi yami ngifuna ikheshi. Ngifuna ikheshi ukuthi ikheshi le ngiyithathe ngiyedlena bese ngisiyawoda futhi. Yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungazufonele ngaphi kumbe ngabe task force kumbe ngamapholisa. Akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo. Yazi yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwele imali eningi. Enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuphu le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu ekunika i-5 bond engatholanga lodi bayamlodela i-truck yonke ndingene. Azihambele umuntu wenkosi ayedingisa lanje.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day. But kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi usesithi ride madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nanti labenze nge-1 is 25. Nanti zanini ma ngifuna ukuthi libuthe yonke imali khweza ne-rate yothi ne-1 is 26. Omunye bakutshele ukuthi 1 is 30 something 31 baba. Ubururu bethu ababegcwele elongeni etredgo laphana osiphatheleni abanye bagcwale ebootlegar zabo koBulawayo eharane ngale bagcwala ngale kwakuyizimexmol langale ku-4th street kanti don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphatheleni abezitradi laba we are nothing. Asidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona nguye umuntu osihlukumeza yena lwana ubuhlungu lobo ethembekile buziwa ngabantwana bezanu p f, buziwa ngabantwana be-MDC, buziwa ngabantwana bezathu, buziwa ngabantwana bemthwakazi, buziwa ngumuntu wonke nje jikelele. So it's not about zanu p f anymore, it's not about MDC anymore, it's about sonke la. Uyathola umfana omncane ongakaze kubambe ngisho $100 sokunesiloto ye-200,000 abanye amasiloto abafika 1,000,000 kodwa sithuli.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Ake kusubheke ukuthi ngevele general eZimbabwe sezizacasha ngokuthi into zonke ezine-business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe. O-businessmen labo seluthathe i-advantage sis. Ungakhangela ama-price acharjwayo nxa becharja nge-bond note bayakutshela ukuthi impuphu incenye i-10 kg i-200 nge-bond note. I-sitron nxa ulama-rand 120 rand, nxa ulama-usa bethi ukuthi incenye 6 usa kumbe 5 usa. Lesinkwa sena leso ngasidinga uyasithola si about less than $1, less than $1 kwabathengisa i-foreign currency zinye zingaba-50 cents or so nge-US dollar. But nge-bond bese $22, $23 andiyabona.
Lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha ephethulo ledizili ngemali yakwamanye amazwe osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga. Yebo ke sesifikile emaphethelweni alolu hlelo kodwa singakahlukani nanzi ezinye zendaba ebesikhokhela. Amalunga ekomiti edalela eParliamente ebona ngezokulima asele khuza umhlolo namhlanje emva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogacha olugcina iziphala zelizwe oleGrain Marketing Board. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls, okuyilo udaba esiluhlafunayo namhlanje kuhlelo lwethu lweLive Talk olwabatsha silo Mike Hove weStudio 7 oluyilo olulandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.